kwakuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. I am going to go to the hospital. Kutike idalile parlamenti ya kusemelika ele Congress namhlanje izashuza ikusasa yeZimbabwe kulandela ukugenqulwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe libutho nyakeni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Wasaphethe isikhundla sikamongameli we-MDC team Mnumzana Nelson Chamisa uthi baphakathi kokukhulumisana lomunye wabasekeli bebandla uNkosazana Thokozani Khuphi, yena oselesikhathi engabonakali emihlanganweni yenkokheli kusukisela kowayengumkhokheli waleli bandla uMnumzana Morgan Tsvangirai esaphila. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabasekeli bomkhokheli waleli bandla uMakhuphe uselesikhathi engaphatheki kunhlelo zebandla kusukela lapho umuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai enxusa abanye abaxoxebuka kuye kumanyalo we-MDC Alliance, lalapho iqula le-National Council selikhethe uMnumzana Nelson Chamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli webandla. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni se-MDCT e-Harvest House wokupha umbono phezu kosekuthe kwenziwa ngurhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, uChamisa uthe imizamo yokuxhumana loMakhuphe ukulungisisa inkinga ezingaba khona phakathi njengenkokheli iyaqhubeka.
Dr. Khuphe is a leader of this party. We are engaging here. There are processes.
UDr. Khuphe inkokheli yaleli bandla, siyakhulumisana naye. Lingaba lingamboni kathesi, kodwa kumele lazi ukuthi silaye. Sesisungule ezokukhulumisana naye. Inkokheli ingithumile ukuba ngizokwenza lokho. Kasiyikuchumayela ngesikwenzayo njengebandla. Ningakhohlwa ukuba kwakuvele kulo daba obeluvele luhlupha ngaphambilini olwe-MDC Alliance.
Esekhuluma ngombono webandla phezu kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa phakathi kwensuku ezilikhulu esembusweni, uChamisa uthi akukho abamncomayo njengebandla asekwenzile. Uchaze lesi sikhathi njengesidabukisa inhliziyo njalo kuzinsuku ezimochakeleyo.
As you know, the end of the Mugabe regime was not an end of a man.
Ukususwa kukaMugabe kwakume kube yikuphela komkhuba okusetshenziswa ngumgabe ukubusa ilizwe. Into yakuqala ayehluleke ukuyenza uMnangagwa phakathi kwensuku ezilikhulu ihluleka ukusebenzisa nalabanye ukwenza ukuthi kube lenguquko elizweni. Into ayehluleke ukwenza ekwaleni engena esikhundleni.
Esephatha ngomanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance, uChamisa uthi basakhulumisana lomkhokheli webandla le-National People's Party, NPP, uNkosikazi Joyce Mjuru, njalo kusesekhona okusamele kuvunyelanwe anduba abe yingxenye yalumanyano lanxa engachasiselanga intatheli zindaba kuba kuyini.
We can't afford to ignore Dr. Mjuru if he's willing to depart.
Singake samchiya phandle uDr. Mjuru. Nxa ezimisele ukuba ngomunye wabangena kulomanyano. Idlabuzane likhona kuye wonke umuntu elizweni, ngoba abantu bayakholwa ukuthi umanyano kuphela yiwo ongaletha leyo nguquko kusukela kuntanga ezincane kusiya ebadaleni kuleli lizwe.
Okusekelwe ngumsekeli kobona ngezokwethulwa kwembiko ebandleni lakhe uNkosazana Thabita Khumalo,
100 days zikababa uMnangagwa akazehlukananga le 37 years zikababa uMgabe. Akula into enzileyo ngoba uma usemzini emzini wakho inyanga yokuthi anxa iphela nti siyabhala phansi ukuthi ufuna igrosani yana abantwana esikole ibhasi watshene sithi 100 days kuzaba nomehluko ngasitshengisanga ukuthi izinto afuna ukuthi aziguqule iziphi nanamhlanje kunje awuguqulanga lutho kodwa kukhona sokuwesi ukwedlula lapho kade kukhona kokamgani usephinde kodwa kusenza umgani yena wangezelela ukuthi vele sidle imbuya ngoluthi uma ngoyana lezi.
Wagcizelela njalo uMakhumalo ngokuqatheka kokukhulumisana noMakhube ukulungisisa ukungezwani okungaba khona ebandleni.
Njengebandla leMDC vele thina sikhangela ukuthi lapho esisebenza khona simele sibe nyandanye. Njalo kakusimisi khonoku ukuthi singaze sazama ukuthi siyefika ukuthi kuxoxiswane. Sonke siyazi ukuthi ukuba lilunga lebandla lethu leMDC kakusikho ukuthi uyabhala ugwalo ukuthi udinga umsebenzi. Ngumzwa ngidwa. Sizabona ukuthi lapho sesifike khona uPresident babo uChamisa wanelisile yini ukuthi aqedise umsebenzi lokuthi uyisixoxisane. So kuzaba kuye ukuthi ekuxoxisaneni khonokho usezakhetha yena okufunayo ukuthi sizaxoxisana kumbe yena ulezi ndlela afuna ukuzithatha. Kodwa ithini esingakwanisa ukuthi sikwenze ukuthi sizahamba kwi-National Executive naku-National Council siyebazisa yibo abasebenza kuphuma le mgoqo okuzamele siyisebenzise ukuthi sizame ukuthi silungisise lolu dubo lukamama Makhube.
Uqhubeke ethi njengebandla bakhangelele ukuthi uNkosikazi Mjuru uzaba yingxenye yomanyano we-MDC Alliance.
Hayi, okwakhathesi njengabandla besingezwa lutho ovela kibo, kodwa sonke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC sisekufile sivumelwano esilula phakathi kwebandla lethu lebandla likamama uMjuru ukuthi sisebenzelane. So silethemba ukuthi njengebandla le-MDC vele silesifiso sokuthi senze sibaningi. So silezithunywa zethu ezoyahamba futhi ziyevuselela ukubambana lokade silakho okugxigayo sibone ukuthi sifikisana ngakho.
Ube ngekho uMakhube emhlanganweni lentatheli izindaba ngokwethula imibono yebandla phezu kombuso kaMnangagwa kusuku ezilikhulu selokhu wangena embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakamizi zesabelweni senkabazwe zithi inkokheli zomdabu yizo ezidala ukungezwane lokufuthela nalo kulwa ebantwini balumango. Lokhu kuvele komunye wemihlangano eyenziwa ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe ngabekomishini yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission eGweru lamhlanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uzulu wenkabazwe layo uveze ukufuthelana ngezehlakalo zombhuqazo weGugurawundi, ukuhlukunyezwa ngesikhathi sokhetho luka-2008, ukudilizelwa izindlu, imisebenzi yenkohlakalo egcwele zonke indawo, umbuso webutho kanye lokuswelakala kwemisebenzi ngabasakhulayo. Umhlangano lo ungene ngabengatsha zikahulumende, izinduna, abamela izisebenzi, abasakhulayo, abesifazane, abalwa impi yenkululeko, abafundisi, kanye lamabandla ezombusazwe. Iningi kulumhlangano belikhala ngokuthi inkokheli zomdabu okugoqela izinduna labo sobhuku yibo abadala ingxabano lokungezwani phakathi kweziqinti ngenxa yokubandlulula abantu kulandelwa ukuthi usekela liphi ibandla lezombusazwe. Umnumzana Martin Ngwenya, isakhamuzi saseGweru, ngomunye ophe umbono wakhe kulumhlangano.
Ukuthaya inja sifihla umphina kusizi ngoba induna zonezi eziphakathi kwethu yizo ezidala ukuxabana phakathi kwezigaba zethu. Induna sezakhohlwa umlando wazo wokukhangela ukuthi kulokuthula phakathi kwabantu, kodwa yizo esezidala inzondano ngokwenza umsebenzi wazo ngepolitiki.
Umnumzana Silas Dube laye oyisakhamuzi seGweru uthi ikhomishini idlalisa isikhathi ngoba abantu abayibumbayo yibo abaphatheka kumbhuqazo weGugurawundi, ngakho-ke abasoze bavume ukuthi balamacala.
Ngibona ngani ke leyo akusoze kuphume lutho. ngoba abantu aba phambili kwendaba lezi yiba abantu badala amachaza lapho so kaba sesivavumele ukuthi baphume igcinyeni ukuthi babulala abantu barepa abantu baye babathise izinto zabantu bantshontshe iinkomo zabantu konke lokho vele bayakwazi ukuthi kumele basibhadale nxa bengaphume egcinyeni so ngibona ngani hayi sidlalisa isikhathi njengokuthi wonke abantu laba bebaphindile anisabona ngabantu abadala amacala ankhona
uDube uthi isikhathi likhomishini eqale ukusebenza ngayo asiqondanga ngoba kusobala ukuthi bazama ukuzisondeza duze labantu ngenxa yokhetho
ngibona ngani lapho babhayiza ngoba anisabona lapha sesiya kuma-elections uyenzela ukuthi bavotelwe baphenduke ehofisini kodwa I'm sorry ngoba amazimbabweni sehlakaniphile
unkosikazi Runyara Rochilenje omele inhlanganiso eyeZimbabwe Christian Alliance uthi izabelo zombili zeMathebeleland azitholanga amathuba okukhuluma njengalokhu okwenzakale enkabazwe
like ama communities abatholanga ithuba lokuthi khona izifiso zabo lembono yabo izwakale because bekulabantu ade bebakhulume labona so I think i-commission le kufanele ibe lesikhathi ikuthathe kunalokhu ikucabangisise ukuthi bengathola njani imicabango yabantu abasemathebeleleni North South lebulawayo ukuthi ingene ngase sa strategic planning yaba bakhuluma ngayo I don't think ukuthi okwenisa bay process yaba inclusive
u Reverend Alec Lim chikachika uthi uhlelo lolu belungaba luhle kodwa uthi ukubunjwa kwecommission kwaphosiseka kusukela ekuqaleni ngokufaka abantu bomhlubulo owodwa
kungaba luhlelo oluhle ngakuyikuthi indlela ezingasetshenziswa ukuthi baqhube umsebenzi wabo kungaba luhlelo oluhle olungaletha ukuthula phakathi kwelizwe lethu leZimbabwe kodwa okukhangelelweyo ukuthi i-commission le eqhuba lolu hlelo mhlawumbe ukubunjwa kwayo ekuqaleni singathi kwaphosiseka indlela eyabunjwa ngayo ngokuba na kumele le i-commission iphathe ithathe inxa zonke ze society esiphila phakathi kwayo ukuthi kungaba mhlawumbe abamabandla eze inkolelo yesiKristu
umhlangano wasenkabazwe lo uqhutshwe ngendlela ebilokuzwana phakathi kwabantu abazimisele ukuthi bazahlala lize litshone ilanga bethi abafuni kujahwa ukulandisa ubuhlungu beminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa imele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Ikomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho namhlanje yethule umhlahlandela wokhetho oveza ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ahlele ilanga ukhetho oluza kwenziwa ngalo phakathi kwenyanga kamabasa mhla ka 18 nelonhlangula mhla ka 1 iZimbabwe Electoral Commission ithi njalo umthethwandaba we-nomination code kumele uqale ukwamukela amagama abantu abazancedisa ukhetho phakathi kwenyanga kaNkwenkwezi mhla ka 19 nelonhlangula mhla ka 21 umgcini sihlalo wezek uJustice Priscilla Chigumba uveze lokho emhlanganweni awenze lamapolisa eHarare lamhlanje bekhulumisana ngendima emele idlalo ngamapolisa ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo uChigumba ukugcizelele njalo ukuthi ukhetho kumele kwenziwe phakathi kwenyanga kaNkutulikazi noNcwabakazi njengokutsho komthetho uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxhume umqoqo wenhlelo zebandla leMDCT uMnumzana Bethi Nico Bebe wambuza ukuthi ukukhulumisana phakathi kwezeki lamapolisa ngendaba zokhetho olukhululekileyo ubona kusiza na
nxa kungabe kuyukuthi izephi ikwenza ngeqiniso ukuthi ikhulumisana lamapholisa ukwenzela ukuthi-ke amapholisa ameke asebenze umsebenzi wamapholisa hathi ukuthi abe ngamapholisa azagcina esebenziswa ukuthi ethusele abantu nxa besiyavota hhayi kungaba kuyinto enhle leyo kodwa siyakhumbula ukuthi eminyakeni amapholisa i-presence yawo ema-polling stations abanye bebesela abantu nxa besiyavota so nxa kuyukuthi yikho lakho abafuna ukukulungisisa sithi hayi siyavumela naye lapho sibili ukuthi kungumsebenzi omutsha omuhle kakhulu. But ke ngithi ngiyakhangela ke nawo amapholisa nxa kuthiwa aza ncedisana lezekhi kabakhulumisane kube yinto ekhulunyiswana public ukwenzela ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi ipholisa umsebenzi wayo uyabe ungwani ngesikhathi sokuvota, ngoba kungaze kukhulunywe besemahofisini abantu bengakwazi, abantu bagcina ke sebesiba lokunanzelela ukuthi mhlawumbe ngxenye kukhona okuphekwayo thina okungafanelanga sikuzwe njalo okungasihlukuluza nxa sisiyavota.
Ithi izek uZulu uzaphiwa inyanga eyodwa ukubana ehlole uluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll nxa isiphumile, kulungisiswe konke okuyabe kuphazamisiwe kiyo nxa kukhona. Ungathi inyanga isikhathi esaneleyo yini?
Umsebenzi wezenki kawudingi ukuthi mina ngibone ukuthi isikhathi esilingeneyo kube singalingananga. Umsebenzi wezenki ulawulwa yi-constitution yelizwe. Njengoba ulawulwa yi-constitution yelizwe, iyatsho ukuthi ngesikhathi esinje kufanele kwenzakale lokhu, ngesikhathi esinje kufanele kwenzakala lokhu. Nxa bekwenze ngendlela eqondileyo, kufanele sibabone belandela lokhu okubhaliweyo ezinqumeni ze-constitution yelizwe. Nxa bekwenza ngaleyo ndlela ke, hayi kutsho ukuthi bekwenza ngokuqondileyo. Kodwa nxa bengasakwenzi ngaleyo ndlela, kutsho ukuthi ke yahle sikubone ke ukuthi izekhi isiqalile ukuthi ke yenze lokho okuthiwa yi-rigging, irigela ibandla elibusayo.
Umnumzana Abednego Bhebhe umqoqo wenhlelo zebandla le-MDC lapho ke kwexoxa lontungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Bite Bridge. Kosha uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kilohertz ku Live Talk uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum. Lamhlanje sixoxa ngesimo sezombusazwe kweZimbabwe ngesikhathi kule ngxoxo zizalane edalele Congress leMelika ngokwenzakala eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Uze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Idale lePhalamende la kweleMelika eleCongress lamhlanje lizahluza ikusasa yeZimbabwe kulandela ukugenqulwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe libutho nyakinye. Abazakhuluma emhlanganeni lo bagoqela amalunga edale leSenate lezizalwane zeZimbabwe ezibalisa ingcwethi kwezombusazwe uNkosikazi Chipo Dendere, yena-ke ofundisa ezombusazwe khonapha eMelika, kube lo wayengumlimi umnumzana Benny Frith, kanye lo wake waba ngumeli weMelika kweleZimbabwe umnumzana Charles Ray. Umnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla leMDCT lapha eMelika, upha umbono wakhe ngale ingxoxo.
Umbuzo omuhle kakhulu lo, umbuzo obuzwa not only yilaba abalapha eAmerica ababize lenhlangano yesubcommittee, kodwa umbuzo obuzwa ngamaZimbabwe ngokwawo ukuthi siyangaphi njengelizwe since uMugabe engasekho. Sibona yini intuthuko empilweni zabantu, ngoba okokuqala okuqakathekileyo ukuthi abantu bathole impilo ekahle, bathole imisebenzi, bathole imfundo, izibhedlela zikwazi ukuthi zibe lemithi, lamadokotela lamanese alapha abantu, imigwaqo iyalungiswa yini, lempilo yabantu jikelele, ama human rights abo i-government iyawahlonipha na. Yizo izinto ezifunwa ngabantu, and yizo izinto thina njengebandla le-MDC ebesivele sisilwa lazo ngesikhathi sikaMugabe.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT lapha eMelika isipha umbono wakhe.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esikhona pha eMelika, uMnumzana Thabang Nyari, laye upha umbono wakhe ngale ingxoxo edalele ephalamende yeMelika yeCongress kungxoxo ayenze lo Mike Gobe oweStudio 7.
Indaba zombusazwe eZimbabwe siyazi ukuthi kuNovemba ka-2017 zitshintshile ngendlela abantu abaningi abangayilindele, kodwa nje eyayikhanya izayenzakala ukuthi kugcine sokungena ubaba uMnangagwa esiba nguye umongameli welizwe, ekhipha owayesebenza laye uRobert Mugabe. Ngakho-ke lokhu kuvule i-chapter entsha, isahluko esitsha eZimbabwe. Sabona ngo-February silahlekelwa njalo ngowayekhokhela i-MDC engu-Prime Minister, ubaba uTsvangirai, sikhumbula imuli yakhe ngalesi sikhathi. So lezi zinto zombili ezenzakeleyo seziguqule ezombusazwe eZimbabwe.
Ngase sixoxisa ngesimo sezombusazwe, umehluko ukhona na?
Umehluko awukafiki empilweni zabantu. Ngoba sokuleminyaka 37 years uMgabe ekhokhela, ngakho ke njalo iparty yakhe, ibandla lakhe yilo futhi elithethe umbuso. Akukhanyi kuzaba lomahluko omningi. Siyazi batshintshile ezeindigenization, bazama ukukhulumisana labantu babo amanye amazwe, kodwa indaba ye-trust, ukwethemba, ukuthi hayi laba bantu ngabantu akade bevele bekhona, lokuthi abantu abaningi bangkhona ngabantu asebebadala, ukuthi sebazama ama-ideas abo, imicabango yabo, abalethanga okutsha okuzenza impilo zabantu ziguquke ngendlela emangalisayo.
So awungitsheleke Thabang, ubona ngani kuqakathekile na ukuthi iziphathamandla zeMelika zibe lolwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe nxa sesixoxisana nezombusazo?
Yes, siyabonga ukuthi le Melika lilokhe lidinga ukuthi libe lobudlelwane lobungane obuhle neZimbabwe. Siyazi ukuthi inkampani enkulu ye-America i-General Electric, labantu abafika eZimbabwe evikini epheleleyo, Pizza Hut ivili eZimbabwe, i-America iyaziwa ngezomnotho. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi i-America yazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe, lokuthi i-civic society yeZimbabwe ingancediswa njani ukuthi i-democracy le esiyibuka e-America laseZimbabwe kube yinto abantu abazayikholisa bengene emahofisini kahulumende bekhululekile.
Wathi ngibuza umbuzo wami wokugcina ke baba, sinzwile umongameli uMnangagwa esithi Zimbabwe is open for business, Zimbabwe is open for business, njalo amazwe athiyeneyo iBhilitane labo bashilo bathi bakhangela ukuba lobudlelwano ngeZimbabwe. Ubona ngani umcimbi lo is a way eyokuthi ilizwe leMelika labo bayenze into efanayo ukuthi kube lobudlelwano phakathi kweZimbabwe njalo bakhiphe isijezi sezenotho?
Ngokuya kwesikhathi sibona isijezi sezenotho loba zazifakwe ukuthiwa zisebenza abantu abathile aboneleyo, kuzamele zikhitshwe, zicine seziphambanisa impilo zabanye abantu abangayisiko abawonayo. So sithemba ukuthi nxa kusiba le freedom eZimbabwe abantu bekhululeka, sibonile ama-students e-NUST ebotshwa, betshaywa, lokho yinto eyenza abantu becabanga ukuthi hayi i-democracy ayikabi khona eZimbabwe, izijeziso zenotho zingaqhubeka.
UMnumzana Thabang Nare yisizalwane seZimbabwe esilapha eMelika ikhuluma esipha umbono wakhe ngengxoxo le edalela ephalamende lakwelemelika ele-Congress ephathelane lelakusasa eleZimbabwe. Kwezemidlalo lamhlanje, abalandeli beqembu lenguqu ele Highlanders baveza ithemba elokuba lonyaka leli qembu lizabe litshaya eziwayo ngemva kokuphenduka komqeqeshi uMadinda Ndlovu osengenise abasakhulayo abambalwa kuleli qembu. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Labalandeli beqembu leHighlanders ababukele leli qembu emidlalweni yalo emibili elidlale kumncintiswano wenkezo yeZTN Commanders Charities Shield bathi leli qembu lizakwenza izimanga ikakhulu nxa bona njengabalandeli balo bengaba lokubekezela abadlali abasakhulayo abahlokwe ngumqeqeshi uMadinda Ndlovu yethimini baze bajwayele ukudlala bendawonye. uMandla Nkala ohlala ezweni leBotswana kodwa olandela iqembu le-Islanders maviki wonke uthi nxa abalandeli bengaba lokubekezela iqembu leli lingaphakamisa isicoco seligi lonyaka.
Mandla Nkala from Botswana chapter. I-Islanders yiyo ephakamisayo lonyaka and asibuyeli muva ba. Asibuyeli muva la uyibonile ukuthi idlala kanjani. And ama youngsters lana adlala kuhle kakhulu la ubonile. Akulala bese sibatshela khona ukhwelu sabe sibakhuzezela sibahlabelela ukuthi i-team yephambili and ke wonke ama-supporters e-Islanders ngicela ukuthi khona wonke umuntu olaleleyo asikhuzezeleni i-team singatshayeli ama-players ukhwelu ngabafana abancane bayafunda. Let's give them 2-3 games uzabona bazokulala ama-teams wonke.
UMayibonga Ndlovu laye uthi abalandeli kumele baphe umqeqeshi uMadinga Ndlovu ithuba elokubahlanganise kuhle iqembu lakhe ukuze leli qembu liphumelele.
La ukhuluma lo Mayibonga Ndlovu uDalasa. Ya esingakutsho ukuthi abantu asipheni abafana bethu isikhathi. I mean sibaphe nje 2-3 games. Siyakwazi ukuthi izinto ziyaba right. Of course basaqala ukhochi lawo sadizama ukuthi ahlanganise lapha nalapha. Njengoba kuseke kungabafana abancane. But siyakutsho ukuthi asipheni abafana isupport. Sibasupporteni singabashayela ukhwelu i-team isaqala izalunga. And esingakutsho ukuthi this time i-cup ngeyethu. Championship ngeyethu.
Omunye njalo umsekeli uthe uyingxenye yalabo abacula kakhulu behaya iqembu behlalele iceleni lenkundla elifulathele ibhukujo elaziwa kakhulu ngegama elithi eSoweto ukuthi abalandeli kuzamele benze owabo umsebenzi bayekele umqeqeshi uMadinda laye ayenze owakhe.
Hayi team yona ishapu bare ngokucela kuma-supporters amapapu pass that team ifuna ukuthi 3 games ikwaya Soweto kwaya asiqine ngengoma kuphela uMadinda ezomsebenzi wayo. Ngiyabonga.
Iqembu le-Islanders ligcine ukuphakamisa isicoco se-league ngomnyaka ka-2006 njalo eminyakeni edluliwe abalandeli balo balikhuthaze ukuba libuyele kusiko lwalo lakudala olokuzikhulisela abadlali lithiyane lokuthenga. Lonyaka-ke inkokheli zeqembu ziphendukise umqeqeshi uMadinda Ndlovu laye okhulelekile iqembu le-Highlanders njalo elendumela zokudlalisa abafana abasakhulayo. Ngemva komdlalo wangesonto lapho iqembu le-Highlanders elinqotshwe khona ngeli-Dynamos kufinali yenkezo ye-ZNA Commanders Charities Shield, uMadinda uthi abantu bengathi iqembu lebhoso lakhiwa kutsha kodwa iqiniso ngelokuba kuvuselelwa amasiko alo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Cholocho umculo womdumo kaMasigandi kodwa ke singi
Isikhathi sethu asivume ukuba siqhubekele phambili siloke sisonke. Singeke hlukani ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Usaphethe isikhundla sikamongameli we-MTCT, Mnumzana Nelson Chamisa, uthi baphakathi kokukhulumisana lomunye wabasekeli bebandla, uNkosazana Thokozani Khuphe. Uthi izakhamizi zesabelweni senkabazwe zithi inkokhelo zomdabu yizo ezidala ukungezwane lokulwa ebantwini balumango. Idale lephalamende leMelika leCongress namhlanje izahlaziya ikusasa yeZimbabwe. Kuba lapha-ke uhlelo lethu lalamhlanje. Igama lami nguPresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.